Inkomo zakwampofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane ecabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje busisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungqoqo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelileyo uThabe Umanzi te.
Ngesibongo esikhulu kakhulu kumafamasi athe ancedisa athe sizwa lo mthoso ongangawona lo basukumela phezulu beva ukukhala kwami nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamlezi mo ezifikazi kule nkunzi eyi-1 inkunzi eyi-1 yona le leni okuningi loko ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezu kwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi hayi inkomo lezi abanike zona kumele ngisiphathe ukuthiyana kulalezi inkomo kade ngilazo. Ngoba useyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola, zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zokwenza imali, inkomo esezithiyena kalezo, so kumele ngisiphathe indlela ethiyeneyo abafuna ulalezi inkomo kade ngilazo.
Umnumzana Japhet Charles Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikezi abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu amafamazi alaba esincedisanene ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi indoda lo walahlekelwa zinkomo eziningi kangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakalekileyo kuwo wonke amafamaza adonethileyo ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamta inkomo lezi singathi ngumhlobo ongcono owe-improved. Inkunzi ayizileyo inkunzi engcono engumhlobo. Inkomo lezi zingasetshenziswa for even ukulima kwenzani. Nasilima senza into njengamadonki senza amatractor. Nathi inkomo ibe nokufuya in terms of what literally izathengiswa.
Umkhwananzi uyaphambili exwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sokuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo. Singafo ukuthenga imithi ebantwini ababathengisayo ezididini okakhulu lisebenzile ugatsha lwe-veterinary silandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu nje lowu nalowu usebenze njani bapho ukuthenga nje uthatha umuntu ungelaqiniso lakho ukuthi ungawusebenzisa njani.
Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.